Ngiyabonga ehlelo lokuqhubeka ngokusebenzi ngoba ngisebenza ngenyanga ezintathu lengesine ngokwe public policy kukhangelisa ukuthi abantu ama policies ayenziwayo bayavumelana lawo yini abantu baya involve yini bayangeniswa yini kumhlelo zangkhona nxa ilizwe lisithi kumbe abameli kumbe laba esithi ngama member of parliament abe parliament bephezulu ngale belungisa ama policies abo. So uhlelo lolu liyasitshengisa ukuthi kuqakathekile ukuthi uZulu abe phakathi kwalolu hlelo, uZulu abe nguye oqondisa ukuthi uhlelo lolu luhambe kanjani olwe policy making.
Lokhu ubona ingani kuyanceda yini kuyasebenziseka esimeni seZimbabwe?
Ye, kuyasebenziseka. Yikho kuqakathekile ukuthi abantu befunde okwenzakala kwamanye amazwe, bebona ukuthi abanye amazwe bakwenza kanjani ukuthi izinto zabo ziphumelele. Njengoba thina sizibiza sithi i-developing country, o-America ngamazwe athiwa ase-developed. So sifuna lathi ukufika ku-stage kumbe egwalweni abasebekulo in terms of izinto ze-public policy, izinto zabo ze-governance, ukuthi bona bahambisa njani kwezombuso welizwe labo kumbe kwezombuso kwama-community abo abaphila kuwo. So kuyancedisa ngoba uyathola ukuthi balama-policies abantu abasakhulayo, balama-policies labo abafazi. Ekwenzeni lawo ama-policies abakwenzi nje bephezulu le bengamalunga e-Congress kumbe abameli belizwe leli, uZulu wonke uyabuzwa kule ndlela ezenziwayo abathi mbe advocacy lama-consultative meetings abawenzayo. Bambe bexoxisana labantu ukuthi libona kanjani ukuthi singayenza uhlelo lolu, luzasinceda njani, luzakunceda njani ukuthi uthuthuke wena lapho khona, wena ku-state okuzo e-Minnesota, wena lapho khona la e-New York kuzakunceda njani. So lathi ngase ngibuyela le sesibuyela elizweni lethu abantu abayi-Humphrey Fellowship lifika likhangele ukuthi iZimbabwe ime njani. So ngase lisenza ihlelo lezi zithiwa ama-policies, kumele likhangele libiza abantu abamele elibayenzela ama-policies libabuze lapho nxa li-craft ama-policies enu. Njengokuthi ngasenza kwabasakhulayo singama-youth ama-meeting elabeliwayenza, kumele kube labameli bama-youth that's in every province. Nxa lisenza kwabafazi, kumele kube labameli babafazi abahlala emphakathini nalaba abafazi elibayenzela ama-policies.
Usukhangela indlela okufundwa ngayo khona ngapho lempahla ezisetshenziswayo esingathi ngama-resources, ungathi kuyakhanya yini umahluko leZimbabwe ukuthi impahla zakhona ziyatholakala, ukufunda kwakhona kwenza kube lula?
Hhayi, kuyatshiyana sibike impela, ngoba njengake ngakutho laphana ukuthi leli lizwe selithuthukile kakhulu, thina sisasemuva kancane. Singatsho ngendaba ze-technology sisasemuva sibili kancane. So nxa lifundisa izinto lezi, lifundiswa ngempahla eziphakemeyo, ama-resources akhona aphakeme kakhulu, awafani lawasekhaya esilawo ngale eZimbabwe. Kodwa iZimbabwe ishiyene leMelika, abantu beZimbabwe abakufunayo kuyashiyana lakho kancane, lakho eMelika kancane futhi kancane. So ngalezo mpahla esilazo thina eZimbabwe, ngibona ngani singakungafezeka okwenziwa lapha ngesilungu customize, ukwenza kufanele indawo lapho osebenzela kuyo. Okwezimele sithathe izinto zeMelika sizihambise eZimbabwe, kuthiyeni? Imvelaphi yethu, ama-cultures ethu athiyeni? So impahla esizisebenzisa ngapha ngezinye eziphezulu kakhulu, ukufunda izinto ze-policy, ukufunda izinto ze-public administration, ukufunda about youths, ukufunda about women nje. But lathi impahla esilazo eZimbabwe zihambelana lokuthi uZulu wethu ufunani. Ngoba soze ngiyemakhaya mina ngisebenza ngokwamagagasi internet, umuntu umfazi osekhaya kumbe umyouth osekhaya phakathi kwesidikidiki senkaya ngiyeka kuzwisisa okunye kwakhona okwenziwa lapha. But ngingathathe ngifundiswa lapha, ngikucubungule kuhambelani, hayi mbonani kungathuthuka.
Sesikhangela impilo yeMelika lapha kunjani nxa uzihambela nje phandle kuyini ongathi uyakubona okuhle ukukhwabithekayo ngelizwe leMelika kumbe hayi?
Hayi hayi khona kuhle eMelika hayi kuhle kakhulu ngelizwe elithuthukileyo. Mina engikuthakazelela kakhulu indlela zabo zokuthi uZulu akwanise ukuhamba lula, isithi i-transport system yabo. Kulula kakhulu ukuthi usuke lapho siya ngaphi ngemali encane phansi kakhulu, ngoba kulezitimela zakhona ezigadwa wonke umuntu, noma umuntu ovela osebenza ngaphi nongasebenziyo uyenelisa ukuthi esebenzise i-public transport, abayithi i-public transport, indlela zokuhamba nje usiya kusuka kuleyo indawo usiya kwenye indawo. Kulula sibili, ngibona kukuhle, ngiyakuthakazelela. Enye into engiyithakazelelayo lapha ukuthi umuntu lo muntu uyavunyelwa i-opinion yakhe. Wena nxa ule mbono yakho uyavunyelwa ukuyimisa imbono yakho, ungavinjelwanga ngumuntu. Izinto ezithengiswa lapho okunye futhi ngasho ukuthi kuyathengeka, intengo zakhona ziphansi, ikakhulu ekudleni kuphansi sibili, kuyaphileka. Engani angikuthakazeleli ngokwe-medical system zabo, ingani ithe phezulu zempilakahle nje, ngani kuyaziza ukudlula kwamanye amazwe lapha mina emvela khona e-Africa. Kodwa okunye nje hayi kuyabukeka. And yeah,
manje sesikhuluma ngokudla, kuyatholakala yini okwejayeleyo ukuthi awukhanuki yini isithwala kumbe indlela imbhida ephekwa ngayo ekhaya, lokunye nje okutshiyetshiyeneyo?
Kukhona okufana lokwekhaya, ngoba kulama-Somali, kulama-East African lapha e-state leyo okuthiwa yi-Minnesota, kukhanya ngama-early 90s kuse kuleni be-Somali abaningi bafikela lapha, babaletha lapha, belethwa as asylum seekers balapha. So bakhona kulama-Kenyans, kulama-Eritreans, kulama-Somali. So mna nxa ngithe ngikhanuka isithwala kumbe impuphu, ukuthenga impuphu, ngihamba kuma-Somali shop ngiyethenga imbhida, balokwabo bayithi i-kale, iyahambelana le-tomolia le-kovu esiyidla ekhaya. So ukudla kwabo hhayi kumnandi okunye. Okunye ngingathi u-overprocessed, kuthiyana yikho ukuthiyana kwakhona lokwekhaya. Kungani ukudla kwangikhona ku-too much, ku-overprocessed, akufanani lokwethu thina eZimbabwe sidla ukudla oku-natural, okulokudla konke phakathi.
Kodwa endabeni zokuzilibazisa-ke, uyabathola yini abavela eZimbabwe kumbe kulula nje ukuxoxisana lomuntu ovela kwamanye amazwe lichitha isikhathi?
Ya, lapha ngiyakuthakazelela kakhulu, ngoba i-program le-Hubert Humphrey Fellowship futhi ikhuthaza kakhulu ukuthi sixoxisane labanye abantu abavela kwamanye amazwe. So abeZimbabwe bakhona nyana, balutshwane kodwa ku-state le, sengabona ukuthi bakwamanye ama-state e-America. Lapha kulabantu abaningi abavela ezizweni ezithiyeneyo, njengongiyangatsho ukuthi kulama-Somali, kulama-Eritrean, kulama-Indian. Kuprogram yethu le thina esibuye ngayo kulabantu abavela emazweni athiyeneyo, and ngikuthola kulibazisa sibili ukukhuluma labanye abavela kwamanye amazwe. Ngiyakhanuka-ke kwesinye isikhathi ekhaya, but ngiyabonga i-technology ukuthi sayenelise ukukhuluma labantu abasekhaya.